amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili ledale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphume labantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhethwa ukuba kabasoke baya kuma-primary elections, okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. UNkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTswangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. MDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bagcine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo uNkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi umnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe.
Ukufana lokho kuthiwa uChamisa esehluleka ukulandela umthetho webandla avela kambe wayemisa uzawulandela yini na?
Isikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili lasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume le ndlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi akula muntu ophathele ikandidate. I-template ithi khona yona. Olesifiso sokuthi abe yikandidate kasabhuke i-CV. EndikuCV yona leyo kumina sitshele ukuthi wena ebandleni lethu usukele ngaphi waya ngaphi uze ngaphi. Then sezacazula ukuthi ama-senior yiwaphi ama-junior yiwaphi. So akula muntu okupho kulethwa nje.
Ibandla le-MDCT seliqalile ukudinga abazalimela kukhetho oluzayo ezigabeni laseziqintini lapho ibandla eliphiwe amathuba okwenza njalo phansi komanyano we-MDC Alliance izwe lonke jikelele. Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile, bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ichiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.